Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 24 kuNhlolanja 2025 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yena umhlanga wesemsebenzi. Lokho okunye ukuthi uthwaya ngabe virus umthetho cyber ngokunye lo bayathiya.
Amapholisa namhlabo phethe izindaba esebenzela iphephandaba leNewsday kanye lomsakazo kamabonakude weHSTV uBlessed Mhlanga emethesa amacala amabili okwethula imbiko ephehla odlakela.
Ngesikhathi sokubetholakala imizimba yabo isikulokhu ngesingisi okuthiwa yi-advanced state of decomposition. And kubosilfontein kwabe kungamaqembuqembu amaningi abotsheketha.
Omele eleZimbabwe vele South Africa uthi babambisana nohulumende wakulelo lizwe ukudinga izihlobo zabotsheketha abafela emgodini eStilfontein. Iqhubekela phambili impi ephakathi kwele Russia lele Ukraine esingenelwe ngele Melika elizama ukuthi amazwe la abeke phansi izikhali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa namhla abophe intatheli izindaba esebenzela iphephandaba leNewsday kanye lomsakazo kamabonakude weHSTV uBlessed Mhlanga amethesa amacala amabili okwethula imibiko ephehla odlakela ngemva kwengxoxo yakhe lelunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Blessed Geza. Yena okhokhela abalwa impi yenkululeko abathi kumele umongameli Masamnangagwa asuke embusweni ngoba esehlulekile njalo ekhohlakele. Umhlanga uzalala esitokisini Harare Central Police Station abesemiswa enkantolo kusasa. Amapholisa athi umhlanga wephula umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act kungxoxo ayenza logeza mhlaka 27 ngenyanga edluleyo lakwenye njalo ayenze mhlaka 11 kulinyanga. Inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amapholisa abuzisise umhlanga ngomsebenzi wakhe kanye lengxoxo zakhe logeza. Ugeza layo udinga amapholisa phezu kwamacala abalisela ukuthuka uMnangagwa, elokuthoshozela odlakela kanye lelokuntshontsha. Umhlanga yena uqale ukudinga amapholisa ngolwesihlanu kodwa uhambe wayazinikela namuhla ngoba esithu bengezwa kuhle emzimbeni. Umqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum uMnumzana Njabulo Ncube utshele iStudio 7 ukuthi baya kusola kakhulu ukubotshwa kukamhlanga.
Udaba lolu luyasihlupha ngoba njengoba ngingakhuluma ephambilini ukuthi bamhlukumeza yena umhlanga wesemsebenzini. Lokho okunye ukuthi kuthiwaye ngabe virus umthetho we-cyber ngokunye lokhu bayathiya njengomuntu okwetinhlane ngoba umsebenzi wakhe kudinga ukuthi exoxisane labantu ukuze athole izindaba. Nxa ugeza enguye wabuya ukuthi baxoxisane akusho ukuthi kwakumele embalekeni ngoba ubuya kuye njengomuntu olendaba entathele izindaba kwakumele exoxisane layo ugeza. So akuyasihlupha ukuthi udaba olozelwa fika ukuthini kumele elale phakathi. Akunjalo yikho nje ukubona ukuthi amanye amazwe atho ukuthi iZimbabwe akula ukukhululeka kwemthethele zindaba bubi sibili sakusola kakhulu.
Kodwa uMnangagwa uthi usegxilise amalungelo oluntu eZimbabwe agoqela awentathele zindaba uthi selisebenza ngokukhululeke kakhulu nxa kuqathaniswa lesikhathi kusabusa uMgabe.
Hayi, lapha uluma ephozisa umongameli kuyakhanya ukuthi khona awula kuhlukana nalokana langesikhathi kusa uMgabe. Abathe bafunda baphambili entweni zentathelo zindaba bayakujongisa ulungu ukuthi khona it's change without change khona ukuyala sakubonayo nesikhathi sabangumkhaya intatha ezindaba zisukumezwa yikho kulokho kusenzakala lakadeni.
Umhlanga uthi kezwe kuhle emzimbeni kodwa siyabona ukuthi uzalala evalelwe esitokisini. Uthi ningalokho?
Hayi, vele inhloso abalayo kakhulu ukuthi bedinge ukuthi lizwe ukuthi umnumzana ugeza ukuthi beze bethole umkhondo wakhe ebelandela yena umhlanga onguye osethusele umbiko ngogeza. Ugeza abaningi bebengamazi sebemazi ngemva kokuthi uxoxisane lo mhlanga.
Umnumzana Njabulo Ncube ngumqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum. Ubayixoxa ecingweni lotungameli Nkomo weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Omele ele Zimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamatsiriphi uthi babambisana leziphathamandla zamazwe la ekuvezeni amagama abotshekesha abafela emgodini weSilverfontein lapho abahlala khona isikhathi eside besesaba ukuphuma kulandela ugonjolozelo kwabo ngamapholisa. Kwabhubha abafika phose 193, izidumbu zabanye babo zathathwa izihlobo okwamanje kulezidumbu ezingaziwayo. UHamatsiriphi uthi bazama ukudinga ebantwini eZimbabwe okuzanceda ekwenzeni okuthiwa ngama DNA tests. Ezinye izidumbu zabadabuka eZimbabwe, South Africa, Lesotho, leMozambique sezathathwa isihlobo. Sixoxe ngodaba lomnumzana Bongani Mkhwananzi okwenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Kuba nzima kakhulu ngoba abanye ngesikhathi sokubetholakala imizimba yabo isikulokhu ngesingisi okuthiwa i-advanced state of decomposition. And kubo Stilfontein kuyabe kungamaqembuqembu amaningi abotshekesha, asikho ukuthi bonke bebesazana ukuthi lowo mbani. Yebo, laba abazanayo kucisha kube lula, kodwa still phela ukuthi umzimba uziphiwe abanikazi kumele kuverifywe beyond doubt ukuthi lowo muntu elisitshengisa yena nani ngoweni.
Ye, sizwa njalo kuthiwa kulabanye ababanjelwe emgodini e-Roodepoort khona ngale ababangikhona badabuka eZimbabwe, liyenzeni ngakho khonokho?
Sikhuluma nje namhlanje besikheza imeeting nama-families alabo bantu e-consulate, sizama ukulubeka lolu daba. Udaba lwakhona lu-tricky njengalona lwase-Stilfontein ngoba i-issue ebankulu even ku-government ye-South Africa ukuthi abantu basuka bengene emgodini eyabeka yayisivaliwe ukuthi kungabi lo muntu ongenayo. So even nama-rescuers kuba yikuthi bayasho ukuthi nabo i-safety yabo abayithe lapho, and manje i-government kunzima ukuthi nayo ithi inikizela ngama-rescuers angagcina nakho sokule-secondary disaster futhi ngesikhathi bezama ukuseva i-disaster. Kumanje khonapha ngoba lesiga senza mhlaka 22 November abasurvivayo bathathu, abanye sebesaziwa ukuthi bashona, abayi-10 laba kwaziwa yibo esizama ukuchelela bona uncedo lokuthi kurescue. Kuba a very complex thing even between ama-governments on how to work this out ngoba i-government ye-South Africa nayo kuyabe kubukeka ku-reckless kuma-families ama-rescuers ukuthi kanti yona ithethe njani ama-rescuers waphosela emsebenzini obonakalayo ukuthi lawo ma-rescuers nayo ngasaphephana. So kuba naleyonto nje ukuthi from a distance umuntu sengazitshela ukuthi abafuni ukunceda, but ku-more complex ukubakhipha labo bantu than it looks from the surface.
Lo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxa loGibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uvule ngokusemthethweni indawo lapho kuzasungulwa inhlelo zokuthuthukisa amagetsi lokwenjiwayo elizweni, njalo uhulumende wakhe uthi kuzathuthukisa umnotho welizwe kudale ile misebenzi. Uhulumende uthi uhlelo lolu olwe-Shintal Palm River Energy Metallurgical Industrial Park olubiza amadola ayi-$3.6 billion njalo oluphakathi kwakhe lenkampani yeChina lubonisa ukuphumelela kwemizamo yakhe eyokuthi osomabhizimusi bamanye amazwe betshale imali yabo kweleZimbabwe. Ukuhlazela oludaba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube ongumsekeli kamgcini isihlalo weboard yeRural Communities Empowerment Trust.
I-private public partnership kumbe ukubambana kwahulumende lezingatsha kumbe inkampani ezizimele zodwa yinto eqakathekiswayo ekuthuthukiseni umnotho welizwe leZimbabwe. Ngakho ke nxa kuthe kwavulwa inkampani enjalo sikhangela ukuthi ilethe imphucuko lokuthuthuka kwezigaba ikakhulu lapho leyo kampani evule khona, sikhangela ukuthi abantu bancedakale kakhulu njalo abantwana bakulezo zindawo lapho ikampani yabivule khona kube yibo abaqhathwayo kuleyo msebenzi ezathi vuke lapho, ngoba siyakwazi ukuthi esikhathini esiningi singabungaza sibonge kube sokusiyathathwa abantu abavela khatshana kube yibo ke abathola amathuba okuthi basebenze, kube sokusibangela ukuthi labo abantu bakuleyo ndawo bangabona uncedo lwayo leyo kampani. Ngakho ke sikhuthaza kakhulu ukuthi nxa sokuthe kwavuleka amathuba anjalo nakekelwe labo bantwana abakulezo zigaba. Kuyinto enhle ezakwenza ukuthi izigaba zithuthuke, ilizwe lithuthuke.
Kuyini kahle kahle uhulumende angakwenza ukuthi inhlelo zakhe ezifana lalolu ziphumelele kube ngeleZimbabwe elithola inzuzo?
Sokumele ke uhulumende ananzelele kakhulu esingathi khona khona izindlela abantu abazisebenzisayo ukuthi bathathe leyo mpumela eyabithe yaphuma lapho eyimali bafake ezikhwameni, abophe kakhulu lapho ngabe kuvuza khona okungabe kubangela ukuthi abantu babandakanye ekukhwabaniseni le macala enkohlakalo, okuyikho kwenza ukuthi abantu bagcine sebezifakele ezikhwameni. Lokho kumele kuthuthukise izigaba, kumele kuthuthukise ilizwe. So kumele ananzelele kakhulu ukuthi inzuzo leyo etholakala lapho incedisa ilizwe, incedisa izigaba, incedisa izabelo, ngokuthi kube khona esingakubiza sithi khona khona yikuplaga kumbe ukuvala intutshana lapho imali leyo ecina intshu, ngoba lekhona yayaphathisa esingathi khona khona ngabantu abangancedisiyo umphakathi ukutshontsha, bangathola amathuba okutshontsha, bayantshontsha bazinothise bona. Ufica umuntu sehamba ngezimoto ezingu 5, 6, 7 esiyakha izinto ezingu 10, 11, 12 abanye abantu behuba phansi ngeziso.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungile zombusazwe njalo engomsekeli kamgcini isihlalo weboard yeRural Communities Empowerment Trust. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 koBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UPope Francis oselensuku ezilitshumi elaliswe esibhedlela kwele Italy kubikwa ukuba ulesifo samaphaphu kanye lezinso. IVatican ibika ukuba uPope Francis ulele ngcono izolo kusihlwa njalo uyaphumula. Ithi abantu bazakwaziswa ngokuya kwesikhathi ngomkhuhlane lo. UPope Francis usethola umoya wokuphefumula kusetshenziswa amatanka awe-oxygen. Uhlangothile United Nations Security Council solunqume ukuba eleRussia kumele lisuse ibutho lalo kwele Ukraine. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika iqhubekela phambili impi ephakathi kwele Russia lele Ukraine esingenele ngele Melika elizama ukuthi amazwe la akhumisane umlotha. Sokubulewe abantu abaningi empini le ogoqela abakubutho emazweni omabili. Umongameli Donald Trump uthi ufisa ukuba iphele impi le ngoba sekubulewe abantu abaningi kakhulu njalo kwasetshenziswa imali okumele ukuba incede uzulu hathi ukuthenga izikhali. UTrump ke waxoxa ngodaba lolu lomkhokheli weRussia umnumzana Putin kanye lomongameli Zelensky wakwele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eChicago khonapha eMelika.
Vele eMelika sifike esigabeni sokuthi ilulungise lolu daba. Okukhulu ukuthi imali isisho iyashota phela kuleli lizwe, sebezama ukuthi besise imali ezispendwa emazweni engaphandle. So yikho okuzaphusha ukuthi umongameli waleli lizwe akhulumisane leRussia ukuze impi leyo iphele ngoba indleko zakhona zivele seziphezulu. Okuzahlupha ukuthi iqedwa njani, iUkraine izosala injani, izosala ilizwe elibambeneyo kumbe kulomhlaba omningi abazowuluza uthathwe iRussia. Yikho lapho kuzoba neproblem khona ngoba ngokuma kwezinto kathesi angibona ukuthi iRussia izawuyekethisa umhlaba lo esiwuthethe.
Kodwa ubona zani bangakhumisana umlotha yini kumbe lapha akulalutho imeleke ezalwenza yokukhuluma nje?
Hayi, mina ngibona ngani iRussia la isifike esigabeni sokuthi iqede impi leyo iphume kuyo ngoba nayo eyayicabanga ukuthi izakwenza akwenzakalanga. Yayicabanga ukuthi izotake over ilizwe kalula. Kodwa ke akusayenzakalanga, silahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu lezikhali. Angithi manje sincediswa ngabo North Korea lan lapha, so nayo ukuthi impiphele isiya kufuna. Kodwa ke njengoba akulalizwe lifuna ukuyangiswa, so angeke liphombe ukuyeka nje kanjalo.
Ye nxa sesibona ke eUkraine lingavuma yini ukuthi lilahlekelwe ngumhlaba kumbe liyabheja lisithi hayi lokho akusoze kubonakala?
Hayi, ngokubona kwami ngibona ukuthi abakhokheli beEurope, iEurope ezancedisa ke ukuthi either uZelensky uyavuma ukuthi noma isinqumo esizaphuma phakathi kweMelika leRussia singamphathi kahle asivume kumbe angasivume ngoba iEurope nxa imsekela uzalwisa siya phambili.
Lo ngumlungana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eChicago beqoxa loGibbs Dube Studio 7 ekhonapha eMelika. Iyanda imikhuhlane ebantwini bamaphandleni ewange ikakhulu kwabadala labantwana abagulela emakhaya ngezizathu zokuswela imali yokwelatshwa lokuthenga imithi. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esigabeni sehlanganani phansi kwenduna umvuthu sihlangana logogo uNakalavo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanhlanu 85 osasimeni yesibi sokugula kasenelisi lokuhlanganisa inkulumo esikwenelise ukukuzwa ekhala ngakho ikuxaxamba kwamadolo kwazise inyawo lazo sezibanda kanye lokuzaca nje umzimba.
Amadolo amsumi wasuka amadolo
ngemva kwalokho kasenelisanga ukuqhubekela phambili kunxoxo yethu kodwa udade wabo omlandelayo unkosikazi Florence Moyo laye osekhulile njalo engaphilanga emzimbeni uthi phezu kwamadolo uhlutshwa la yinhliziyo kodwa amaphilisi kawatholi ngemfanelo ngesizathu sokuba abantu abakhe kabasondeli emkhuhlaneni.
Into ezifunakalayo sibili amaphampa wona la lamayo okhuza wona amaphilisi isepa okuwatsha. Mina kangiphilanga nge BP, nge sifuba, amadolo, inyawo, njabe sikufu. Ngaphansi amadolo la, leqolo.
Ukuze umthwalo ube lula, imuli le incediswa ngunkosikazi Khathazile Ndebele, obona ngezempila kahle esigabeni sehlanganani eBH29 egezisa ogulayo. Uthi imuli le ebhekane lakho kusemzini phose yonke.
Eklinika uzabuye phenduke nje ukuthi eklinika kuthiwa kula maphilisi, bambhalele ukuthi ngiyethenga. Manje mina kangilamali ngizayenze njani? Lendlala. Khona ukuze uye eklinika kukhatshana. Ngawuhamba vele ukuthi uhamba ngenyawo. Uhamba 3 hours lokuhamba. Kakhulu kabe BP, ama-HCT awakho. Ngihambile last week ibe ngikamakhadi awesibini zami ukuyabadingela indlovu. Ngaphenduka lawa ngabuya la ngasuka abanika. Ngathi manje nxa usinika uthi thina siyenze njani njengoba ngikhangele ngoba ngogogo vele kakhulu. Ngikhuluma soke abanathi banabo ngoba abalamali yokuthenga amaphilisi.
Usobhuku wehlanganani unkosikazi Bongani Mlotshwa laye ubhekane lomzukulu wakhe okhubazekileyo kodwa indleko zokumelaphisa zikhangele yena lemuli.
Umntwana lowo wabelethwa wabuya ngoflatha, uthe ubuye ngoflatha ikhanda lasale lambijana kunini, so waseze befosa ukuthethe.
Umamlotshwa uthi abantu abaningi abaphilanga esigabeni lesi kwande njalo labakhubazekileyo.
Indlovu ikhatshana, isibhedlela esikhulu sikhatshana, so siphakathi. Nxa ungela mali vele kuba nzima, akula la mota yokuthi ngingaba khona imota engamthwala. Le mithi khona le sibhedlela vele ungazohamba, i-treatment yawubulawa umango, i-treatment iswele.
Ukhansela wekaChechethe umnumzana Given Moyo uthi ulokudana ngendlela uhulumende angaqhakathekisi ngayo ukuthuthukisa ezempila kahle.
Abaningi kakhulu lapha bayahamba besiye eZambia. Bathi abanye bangkhona masevele eZambia sehledela. Yikubona sile cases abantu abakhona emakhaya asebangama bedridden bekhona emakhaya sokuthi ngama home based care. But indaba ekhona yiyona leyo ukuthi alukho usizo olutholakalayo ema hospital. Ngikhuluma kanje ngiyahamba khona ngale ngafika e hospital abantu bayangena bayaphuma bagijima benikana izimali bedinga izimali zokuyadinga imithi. Wesithatha isikhathi ukuthi udokotela aze bekhona udokotela ukuthi ngifike ngabo 8 kwaze kwachaya ama 9 ngasuka ngama 9 kwathi udokotela ingqoza afika ngama 10 kwacatshangelwa lokhuya.
Inkulumo kamoyo isekelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment kuphenyo lwabo olwenziwe enyakenye oluveza izinga eliphezulu lemkhuhlane esabelweni seMathebeleland North. Ngokomzekeliso bathi inani labantu abangamachumi phose yamane ekhulwini 39% baphila legcikwane le-HIV, kwande njalo imikhuhlane yethukela enhliziyo, izithuthwane ezinso, ufuba, ukugogeka leminye. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezempilakahle uMnumzana Dona Mochiri yehlule ngoba ebengaphenduli imbuzo ayithunyelwe ngumsakazo lo. Kodwa uhola isabelo seMathebeleland North uMnumzana Richard Moyo uthi sokwasungulwa ukwakhiwa kwesibhedlela esizamela izakhamizi yelupane esizahlonyiswa ngemtshina yonke, kodwa ukuthi nini akwaziwa. Ngingunokuthaba Dlamini we-VOA News ngisewange.
Zimbabwe.
Abantwana ababili abeZimbabwe baphakathi kwabantu abayisitshiyagalolunye ababhubhe ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula kweleBotswana ngeviki edluleyo. Abanye abeZimbabwe bazithola bengelandawo zokuhlala sebethembele kusizo oluvela kuhulumende wakweleBotswana. Ngithathela izindaba yeStudio 7, uMqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcwele.
Umphathintambo obona ngendaba zeofisi kamongameli kweleBotswana uMnumzana Moeti Moasa ugcizelele ukuthi kuze kufike umvulo sokubhubhe abantu abayisishiyagalolunye ababili bengabadabuka kweleZimbabwe. Ababili laba ngabantwana, omunye obele iminyaka emihlanu i-5 omunye elamachumi lasikhombisa i-17 abagalule emfuleni okuthiwa nguntshe esedolobheni le-Francis Town. UMnumzana Moasa uthi uhulumende ozaphathisa imdeni elahlekelweyo kanye lalabo abazithola bengelandawo zokuhlala.
Noma nje sekulobungcono, siyadana ukuthi silahlekelwe ngomunye ngesonto, okutsho ukuthi sekulabantu abayisishiyagalolunye asebebhubhile.
Kodwa iofisi yomeli wesigodlo seZimbabwe leBotswana ithi kayizange ithole isaziso esivela kuhulumende weBotswana ngokubhubha kwababili laba. Kune izulu eliningi ngeviki esanda ukwedlula kweleBotswana elibikwa lifike kumamilimitha phakathi kwekhulu elilengxenye 350 mm kusiya kumamilimitha angamakhulu amabili i-200 mm. Lokhu kubone iningi ogoqela abanye abeZimbabwe elihlengwa amasosha emzini engcelelane leHabron lapho kule damu elikade selichitheka. UMnumzana Moasa ugcizelele wathi noma nje isimo sesisiba ngcono, lokho lokwesaba ngoba izulu nakho uqhubeka lisina kusiyafika ekupheleni kweviki lanxa ukhalelwe ukuthi liyabe selisina ngesilinganiso esiphansi.
While conditions have improved significantly, we must stress that we are not yet out of it.
Noma sekulobubelo asikaphume engozini, indawo ezijeneyo lokhe zilamanzi amaningi, ngakho kumele siqhubeke sifake ilihlo.
UMnumzana Gudlwana Mkokomani wenhlanganiso ebona ukuphathisa uZulu ngezikhathi zobunzima e-Red Cross Society uthi abakhethi mhlobo lapho beseyabela abazithola bephakathi kwengxaki elethwe lizulu lesikhukhula.
The Botswana Red Cross Society had provided relief items to the evacuation
sesiphathisa labo abaphatheke kule ngozi ngokubanika okufana nengubo, ukudla kanye lalapho abalala khona ukuze sibone ukuthi bathola usizo.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Andrew Spanda uthi babone abanye abekhaya bephathiswa ugoqela uhlengwa kwabasebenza emapulazini endaweni eseduze ledamu leHabron.
Kukhanya abantu bonke bayancediswa, sibile kungela discrimination. Sibone amasosha encedisa abanye abeZimbabwe ade beku-bad situation kwenye indawo outside iHabron, babaphe even ukudla lendawo yokuhlala kungela nkinga, kungela discrimination.
Iningi labahlengiwe beliphiwa indawo zokulala kanye lokudla ezikolo zikahulumende. Elebotswana lithi abantu abedlula inkulungwane lamakhulu esishaka lombili 1800 bazithole bengelandawo zokuhlala. Kunani leli abedlula amakhulu esishaka lombili 800 kungabantwana. Izikolo zavalwa ngeviki edlule kodwa kukhalelwa ukuthi zivulwe ngolwesibili. Inhlanganiso ebona ngendaba zabantwana umhlaba wonke jikelele e-United Nations Children's Fund ithi isimo lesi siphazamisa abafundi abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha i-600,000. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Sobe isikhathi sokuza imbono yenu lena balaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 basakazi bethu abahle, ngabe linjani lonke mthwaba zonke. Kubuhlungu sikubonayo, sokudingwa nentatheli okuyiyo ebe ixoxa nogeza. Naye sephule umthetho okwenzakalayo kithi. UPaul Nyathi sethumela ithemba lakhe ukuthi limdinge ngobulesini. Uyenzeni ngoba umsebenzi wakhe lo uyenzileyo. Hayi, uPaul Nyathi mabaphume entweni zepolitiki, bayenze umsebenzi wesipolisa nothi lokhu abakwenzayo. Angisiyena intatheli, angisibeze umsebenzi wobuntatheli, kodwa siyakwazi ukubona into enhle ngerongo.
Njani Studio 7, njani Studio 7 ithanda ukudlulisa lokho kulesikolo laphayana abathi isigombingo SDA school esiselowa kwelo esixosha abantwana malanga wonke balanga wonke. Sithi abazali ababhadali imali, abazali bazoyibhadala kuphi imali, beyithatha kuphi? Abasebenzi, kunendlala, bayasogola ukuthola ukuthi bona abantwana besikolo badle kodwa bafuna imali leyo ngama yusa. Bazowathatha pha amayusa bengasebenzi eAmerica. Abasebenzi eAmerica bazowathatha pha amayusa. Akula muntu osebenzayo emndenini kodwa kuthiwa abantwana ngababhadale imali. Lesi sikolo futhi siyabambela abantwana ama-results ka-grade 7. Asifuni ukubanikeza ama-results ka-grade 7. U-headmaster wangkhona igama lakhe bathi ngumbasera. Umbasera, isikolo besibe siseza kahle sisaphethwe ngu-headmaster kuthiwa ngu-Mswana. Since wayeka laphayana isikolo simoshakele, sifile ama-teacher akhona alova njalo nje. Sicelekele sincede bakithi, sicela lisincede.
Ye, ku-Studio 7 lisona njani masazi bethu abahle. Ye, hhayi angeke simangale abantu sebehlala begijigijinyiswa kangaka yi-ZANU-PF Republic of Police. Vele ngumsebenzi wabo, ubuxoxi babo vele buhamba kanjalo. Yikho ubona namanje baze babopha ujele bembophela ukuthi waye emela abantwana bephakamani school entweni esegcekeni esobala. Abantwana bezikhulumela bengafuni ukufunda i-history yamashona bebe bengabasemathebeleleni. Namanje kathesi i-ZANU-PF Republic of Police ibhizi igijimisana le ntatheli engazange ikibe nese, engazange ikhulume lutho. Ifela nje ukuthi yabizwa la makhamera wayo, uGeza wazikhulumela into afuna ukuyikhuluma kumakhamera. Kodwa bathiye uGeza, ubuxoxi babuza ukubona ukuthi ubuhamba kanjani, bathiye uGeza bagijimisana le ntatheli ngoba uGeza ngeke bezibeni kwanise futhi bayakwazi ukuthi ngezinkulu leziya ngeke bezinikhona. That's how i-ZANU-PF Republic Police esebenza ngakhona. Yibo ubuxoxi babo la abahamba khona. Same on you, ZANU-PF Republic Police.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Live talk namhla sixoxa ngokuxokozela okukubandla leZANU-PF okulabanye abafisa ukuba aqhubeke sembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugcitshwa amahlandla amabili ombuso kaMnangagwa. Singeke sihlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa namhla abophe intatheli ezindaba esebenzela iphephandaba le-Newsday kanye lomsakazo kamabonakude we-HSTV uBlessed Mhlanga amethesa amacala amabili okwethula imbiko ephehla uDlakela. Okwanamhlanje sigqiba lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo ngudaba kaNcube ngisithi lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.